izinto zinzima dube akula lutho lu right zindlala kuphela izililo kuphela akulamanzi akulakudla
abantu pho baphila ngani babancwe
kunzima inhlanhla bona babalutshwana balabantwana abasemazweni babangani bayabasekela lapha lalaphana labalutshwana bathola ukudla lokho okulethwa ngurhulumende babangani bayasurvive bese becuphela komakhelwane nxa belaba abawelelanayo kodwa nxa ungelayo owelelana layo kuba nzima kakhulu sibili abantu baphila nzima le mpuphu zingathengeki amabhasi ukuthi bagade bayedinga emadolobheni ayadula le mpuphu yakhona phinde idule futhi khonapho abangayithola khona
labo abangatholi ukudla ngabantu abanjani
ngeke ngitsho kahle ukuthi ngabantu abanjani kodwa uzathola ukuthi kulabantu abatsha abasakwanisa ukuthi bazenzele bakwanisa ukuziphilisa kumbe bayenze ama-piece job ubathole bekhona ehlolweni lukarhulumende lokuthola ukudla lokhu kodwa kube labantu abadala abehlulekayo abangasakwanisi lutho abangela abantu ababagcinayo ubathole bengekho ehlelweni lolo ngendlela eninanzelela ngayo kuya ngokuthi engxenye ukusekela liphi ibandla ngoba kulabantu abatsha abatholayo ukudla kukarhulumende usuthola kulabadala abangasakwanisi lutho bekuswela lokho kudla
singathi liyake likhulume ngakho yini liyizakhamizi khonapho kumbe vele likhulume ngakho
kuyazanywa ukuthi kukhulunywe ngakho kodwa kuphonga uphelele emoyeni kwezinye izindawo bayakhuluma ngakho hhayi kukhanye kulungisiswa kodwa kwezinye indawo lokho kusasilela ngoba lakathesi zikhona iindawo ezisesenjalo sibile ezigabeni abantu abadala abakuswelayo ukudla kodwa kwezinye indawo sike sakhuluma ngakho bakhuluma ngakho abantu kwazama ukulungisiswa kwalungisiswa kathi asebekuthola ukudla
pho nxa umuntu engatholi ukudla uphila ngani kolapho
ya kuba nzima dube ngoba uyabe sesenza ukuthi engxenye asize ngomakhelwane abakutholayo kumbe nxa elabantwana abangaphandle kwamazwe nxa bengamthumela yikho ukuthi asurvive kodwa ngaphandle kwalokho akuba nzima sibili uthole umuntu esesiba maybe le mile yodwa ngelanga ezama ukusurva khonokho okulutshwana ayabe kutholile ngapha aphinde ahlangane lokuthi uledukusilodubo lwamanzi so kuba nzima kakhulu yindlala enzima le